sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Linga livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku 6 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lesi-CCC lithi amakhansila lamalunga edale lephalamende akhethwayo awayi kukhalala ukuyagcotshwa emkhosini wakusasa njengalokhu okwakuthiwo ngabanye.
So-ke abantu bese bayikhethweni bakhetha ama-councillors abawakhethileyo njengezakhamizi khanisa ama-councillors agcotshwe aqalise ukusebenza.
Izikolo ziyavulwa elizweni lonke lamuhla ngemva kokumiswa kancane ngomvulo kusenzelwa ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa.
Nxa sikhangela umumo ongazinzanga, isimo somnotho, ababalisi labazali, buye njengoba ababalisi labo bengabazali, akula kuzilungiselela okutheni.
Amabandla aphikisayo kwele South Africa asola umongameli Cyril Ramaphosa ngokuba ingxenye yomkhosi wokugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa ngomvulo.
This is a betrayal of the people of this country if we are going to deal with the influx of immigrants coming from Zimbabwe into South Africa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lesi-CCC lithi amakhansila lamalunga edale lephalamende akhethwayo awayi kukhalala ukuyagcotshwa emkhosini wakusasa njengalokhu okwakuthiwo ngabanye. Idolobho lakoBulawayo likhangelelwe ukugcoba amalunga edale lephalamende alitshumi lambili lamakhansila angamatshumi amabili lasitshiyagalolunye 29. Okuningi asikuzweni kusithandekile mhlanga weStudio 7 esethulela loludaba ngokugcweleyo.
Amanye amakhansila akhulume leStudio 7 athe ngempela azagcotshwa lamuhla ngoba ekhethwe ngabantu ukuthi aqhube umsebenzi wokuthuthukisa leli dolobho. Phakathi kwamalunga la kulomnumzana Ashton Mhlanga owanqoba kuward 15 eCountry Park encintise eyilokho abathi yi-double candidate ngesiNgisi. Ngoba ibandla lakhe lisithi wayengela mvumo yokwenza njalo. Esanda ukunqoba umnumzana Mhlanga, isiphathamandla saleli bandla esikhethwe ukuba ngukhansila kaward 4, umnumzana David Coulthard, waloba enkundleni yeTwitter emsola esithi ibandla lakhe lizabona ukuthi lingathatha amanyathelo bani ngalolu daba. Kodwa umnumzana Mhlanga utshele iStudio 7 ukuthi uzagcotshwa lamuhla ngoba ngempela abantu bamvotela ngobuningi. Njalo le commission yeZEC ilihlelile ibizo lakhe njengomnqobi. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC, umnumzana Gift Siziba, wenqabile ukukhuluma ngalolu daba, wathi ibandla lakhe liza kwethula umbiko ngalolu daba lamuhla. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi, uthi izakhamizi zikhangelele ukuthi abanqobayo begcotshwe.
Ikhansili idinga ukuthi ikhangele ukubana ibe labantu esithi nama-police makers abangama-councillors abazathatha izinqumo. Izinqumo lezo sezisebenza ukuze zithuthi idolobho sezi-implimentwa ama-managers. So-ke abantu bethe bayikhethweni bakhetha ama-councillors abawakhethileyo njengezakhamizi khanisa ama-councillors agcotshwe aqalise ukusebenza. Ngoba ingozi ekhona ikuthi nxa sinanzelela uhulumente we-ZANU-PF siyakwazi sonke-ZANU-PF esiphilela iminyaka eminingi singazebekela amakhansilazi ukuyagcotshwa. Sokungaba le ngozi yokuthi uhulumende kumbe i-ruling party, uminister of local government, abe sefaka lokuthiwa ngama-commissioners ezama ukuthi etyena ulandela umthetho ukuthi babi lo dorobho elizasebenza lingelama-police makers, kodwa i-urban councils act yaphuma ngama-commissioners abe sezikhethela abantu bakhe. Khonokhwana sibona ungathi sokungakhoza ukuxabana phakathi kwe-CCC nezakhamizi. Abantu besiphela nasakhetha abantu asabafaka abesesifakelwa abantu esingabasini. So-ke sikhangele thina ukuthi hhayi amakhanselazi abavumele bagcotshe kusasa ukwenzela ukuthi idolobho lithuthuke.
Uthi kaboni kusiba le ngxabano ngalolu daba ngoba akusikho kwakuqala.
Angikwazi ngibone kuba le ngxabano ngoba into esegcekeni lapha yikuthi khathi esithina sikhangelele ukuthi isadik njengoba layo yathi inhlupho zayo yayikhona ibona ukuthi wenzukamawo. Thina besithi ngabe uyavuma amakhansa kagcotshwe ama-MPs lawo agcotshwe kunengusayini isada kuphela singakhohlwa ngakhuphula ngo-2008 kwaba nehlupho olufana nayo kodwa ama-councillors agcotshwa kusayi-MDCT. Bazongenela isakhe kulapho bazophuma i-GNU eyabuya after 9 months kanti efana nawo kathesi wozela ukuthi intuthu kwingani akuqhubeke kunjalo kodwa mna ndokukhola ukuthi isadiki izongenela sigcine sibone ngezo zalo lunye intuthu kodwa kunjalo akube kusetshenzwa.
Kulamanye njalo amalunga ebandla le-CCC kobulawayo avinjwa ikhomishini ye-ZEC ukuthi athathe izikhundla zekhansili yesigaba sakobulawayo i-Provincial Council ngoba aphathana ekuqhubeni amaphepha awo kulikhomishini, ngakho izikhundla zawo seziza kuya kwabezanu-PF. Amalunga la abalisa u-Aquilina Khayiza Pamberi, Tinashe Kambarami, Memory Ndlovu, Promise Dalubuhle Mkhwananzi, Caroline Maphako, Garikai Mokova, Kwanele Bango, Brian Gumbo, Gladys Mate, Lotawanda Ruzive, Igqwetha elibamelayo umnumzana Welshman Ncube oyisiphathamandla se-CCC utshelela umsakazo ukuthi udaba lolu lusahlolwa emthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme Court njengoba baphikisa ukugunyulwa kwamalunga abo. Ibandla le-CCC laphinda lathatha zonke izihlalo zedale lephalamende kobulawayo linqoba amanye amabandla aqoqela elezanu PF. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingusithandekile Mhlanga.
Izikolo ziyavulwa elizweni lonke jikelele lamuhla ngemva kokumiswa kancane ngomvulo kusenzelwa ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Isikhulumeli senhlanganiso yamelwela ilungelo lamatitshala e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba kuye moyo uthi kuyadanisa ukuthi izikolo zivulwa ababalisi bengelamali yokuhlawulela ababo abantwana ezikolo ngoba beholiswa okuyimadlana okungatsholutho. Ngesizwe indaba ayiqhube lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7.
Masikhangele umumo ongazinzanga isimo somnotho ababalisi labazali buye njengoba ababalisi labo bengabazali akula kuzimilungiselela okutheni ngoba sikhangela ifees imali abantu babalayo abanye abazali balabantwana eprimary balabantwana esecondary baphinde bebe labantwana emayunivesithi. Amayunivesithi akhuphulile intengo yefees okwesabekayo kahle kahle vele sebefuna i-US dollar eyiyo engekho elizweni. Uhulumende kazilungiselela ngalutho ngoba engqoqweni yakhe yokugcotshwa uMnangagwa ukhulume ngokuthi uhulumende wakhe uzimisele ukuba kusebenze i-RTGS phecelezi i-Zimbabwean dollar mpakampaka. Nxa sikukhangela lokhu kusitshengisa ukuthi uvele kalakho akulungiseleleyo. Sikhangele isisekelo sombuso esithi sona indleko zesikolo zomfundo yomntwana zibhadalwa nguhulumente. Iholo lababalisi nxa elokhu ekhuluma nge-RTGS kutsho ukuthi livele lizabe lapho elikhona umbalisi nje umuntu ozabe ezihambela elambile.
Likhala ngemalini kanje?
Thina njengababalisi funa lezisebenzi zonke zikahulumende sikhala ngokuthi iholo lethu kalibe $1,260, kungabi lesisebenzi esizahola i-RTGS ngoba nxa sikhangela phandle la ayikusekho lapho esebenza khona i-RTGS. Izitolo, emkambo, noma kuphi thina sivele sikhangela ababalisi kakhulu bahlala emaphandleni. Emaphandleni izinto ze-eco cash, izinto ze-swipe kazikho ezidolo. Pho bayakuyaphila njani ababalisi labo nxa sikhangela ukuthi uhulumende ukutshaya ndiva indaba ye-US dollar salary. Okwesibili okunye esikukhangelayo, sikhangela abafundi abantwabethu abantwana babazali bonke Indleko zesikolo sezidula kakhulu. Kodwa isisekelo sombuso sikhuluma ngokuthi uhulumende nguye okumela khokhele indleko zomfundi kusukusela ku-ECD A kuze kuyefika ekutholeni degree lakuqala. Esikhala ngakho kakhulu uhulumende kabuyele ekusebenziseni isisekelo sombuso. Bengasitshaya indiva isisekelo sombuso ukuthi nxa sebebonta izinto sezibawomela bebuyele kiso. Abasisebenzise kizo zonke izinto. Uhulumende kame njengoba sikhangela ukuthi sesithole uhulumende omutsha kame ukungalandeli isisekelo sombuso. Section 65 umgceke ukhuluma ngokuthi uhulumende kumele akhokhele izisebenzi zakhe iholo elaneleyo. Izisebenzi nxa zingasuthiseki ngeholo eziliphiwayo zibhikitshe zivunyelwe ukwenza okuthiwa yi-collective bargaining. Uhulumende kame ukubopha abalwela izisebenzi.
Lo ke kumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lababalisi bemaphandleni AR2s bekhuluma icingweni lo ntungameli Nkomo Studio 7 eselubhani. Amabandla aphikisayo kwele South Africa asola umongameli Cyril Ramaphosa ngokuba yingxenye yomkhosi wokugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa ngomvulo, esithi lokhu kutsho ukuthi usekela ukuqilibezelwa kokhetho eZimbabwe. UThuso Khumalo usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Emikweni wethulele abezindaba umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa e-Democratic Alliance umnumzana John Steenhuisen uthe ukuya kwamongameli Ramaphosa kulumkhosi utshengisa ukuthi yena lebandla lakhe ele-African National Congress bawusekela umbuso kantando kayiphikiswa eZimbabwe. Uthe kulihlazo ukuthola ele South Africa lijabulele ucuku lokuhlupheka kwabantu beZimbabwe ngesizathu nje sokuthi ibandla le-ANC lifuna ukuthabisa eleZANU-PF.
We should stand by the people of Zimbabwe and use our considerable influence in the region to ensure that democracy care about freedom, democracy and human rights.
Ngunkulumo yakhe ayithumela bezindaba umkhokheli webandla leBuild 1SA umnumzana Musi Maimane uthe kuyadanisa okwenziwe nguRamaphosa ikakhulu nxa kukhangelwa ukuthi uhlupho lweZimbabwe seluhlukumeze kangakanani inhlalo yabantu kwele South Africa.
This is a betrayal of the people of this country. It is a betrayal if we are going to deal with the influx of immigrants coming from Zimbabwe into South Africa.
Kusenjalo sekulemibuzo eminingi ngemva kokuba kulenkokheli ze-Africa ezintathu kuphela ezize emathupha emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Mnangagwa. Bakhona bathi kuyini okwenze kube lenkokheli ezintathu kuphela kuzwekazi le-Africa jikelele phakathi kwezingamachumi amahlanu lane 54. Abanye bathi iyozalwa nkomoni njengoba osaphethe isihlalo senhlanganiso yesada umongameli Hayinde Hichilema wele Zambia engezanga kulumkhosi ngesikhathi iqula leSADC ebizozohlola ukhetho lithe kukhona unyawo lwemfene olugcwele indawo yonke kulolu khetho. Umcubunguli wezombusazwe enhlanganisweni Justice and Reconciliation umnumzana Webster Zambara uthi lokhu kutsho khona ukuthi lezi nkokheli zilemibuzo ngalolu khetho.
The way SADC leaders congratulated President Mnangagwa, it came in most SADC countries dignitaries there representing their governments.
Kusenjalo ibandla le-ANC lona livele selukubeke kwacaca ukuthi ayikho into engehlukanisa leli bandla leZANU-PF. Ekhuluma ngaphambilini ngokugcotshwa kwamongameli Mnangagwa, unobhala jikelele webandla le-ANC umnumzana Fikile Mbalula wathi umnumzana Chamisa lebandla lakhe le-CCC abakhohlwe waphinde ukuthi bangathola usekelo lwe-ANC.
We might have problems with ZANU-PF, but in Zimbabwe you must know and the liberal agenda in the world. As the ANC, we don't subscribe to that. We are anti-imperialist.
Loba kunjalo ingcwethi ezicubungula ezomnotho lezobusazwe eZimbabwe zithi akukhathalekile ukuthi umbiko weSADC uzathini. Njengoba uMnangagwa esegcotshiwe, iSADC izakhuthaza ukuthi kukhulunyiswane kungasetshenziswa dlakela okuyinto okuzaze kuphele iminyaka emihlanu kulokhu kukhulunywa ngayo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingutuso Kumalo.
Mm. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternethi lezimlive.com lilodaba lokuthi lanxa ibandla le-ANC elekwele South Africa lisekela elezanu PF kudaba lwempumela yokhetho. Unobhala jikelele waleli bandla umnumzana Fikile Mbalula uthi bayakhulumelana lebandla lezanu PF ngasese. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi iqembu le-Wange FC seliqothe abaqeqeshi balo uBongani Mafu lo Try Ncube kulandela ukungadlali kuhle kweqembu leli. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani basakazi baka Studio 7 lonke nje kusiyafika khona le phezulu ngobuningi benu. Hayi, mina bengithi kangiphosa umbono wami lapha. Nginanzelela ukuthi abantu abenza ipolitiki kabakwazi ukuthi abantu ababalandelayo bayacabanga. Kangikhumbula ukuthi neqiniso elipheleleyo kungathi ukhetho lurojiwe kungayiwe ekhodi. Ngenye indlela lapha bazama ukusitshela ukuthi bona vele emakhodi eZimbabwe kabasayi loba yimini. Ngoba iqiniso kutho ukuthi bayakwazi ukuthi iqiniso kuyini okuleze bangayikhodi umuntu waze wagcotshwa. Abake bafunda ukuthi lathi singabantu esicabangayo siyacabanga. So sicela basihloniphe nxa besenza ipolitiki bengasitsheli into ezingalamsebenzi. Abantu kabafunde ukukhuluma iqiniso. Nxa lidliwe lidliwe vele lapha ezilwa khona ezimbili eyodi yanqotshwa. Hayi ukuthi umuntu kuhlale ukuthi sisala into esiyenzayo wesadakisa isadakile waye ungayiwa ngekhodi wasubizwa lesadaki yazoncedisa kuvele ikhodi langkhona ikwesikwaziyo phela 7 days zonke ezikulindele ukuthi umuntu ayekhodi angayi abeleke sithi kukhona engiwenzayo antoni kuyatshengisa ukuthi bayakwazi ukuthi ama-V11 abo lawa abasayinayo bayakwazi ukuthi vele iqiniso balibone sebesirobha beloke besitshela into ezingalamsebenzi lapho.
Linjani Studio 7 ngikhuluma noSemo. Kanti ma abakhulayo kuthiwa bengasukela izweni babekezele kule minyaka emingaki bebekezela iminyaka mingaki kubekezelwa kungatshintshi lutho instead ukuthi kutshintshe kube ngcono kuba wesi kuba lukhuni. So ukuthi intsha ibekezele elizweni ibekezelelele ukuthi kuzathini ngoba vele kuyacaca ukuthi asoze kwafoka lungalutho.
Ndingelele enkundleni ngithi litshona njani basakazi okhuluma ngumantshiza Gunda Musaka. Ngicabanga ukuthi khona lefazi yakho leyo onayo iqinisa alilazi licabanga ukuthi lihlakaniphile yini kuphela abantu baseZimbabwe likhohlwe ukuthi nalabo liphikisana labo ngabantu baseZimbabwe uma lingakwazi ukusebenzisana labo nababantu ozichaya isifuba ukuthi liwinile umkhono musuguqe ngamadolo akulandela izayenza ezayenza umehluko ilizwe lizaguguudeka okwedlula lokhu esiphakathi kwakho ngoba ezilongu licabanga ukuthi lina abantu bezano yini abantu baseZimbabwe kuphela alikati wani kodwa okukhona umkhonomi awula ukuthi ngwezano awula ukuthi ngweqembe liphikisayo awula ukuthi umuntu nje waseZimbabwe ngoba likhumbula ukuthi bakhona abantu baseZimbabwe abangalanto yokwenza lepolitiki yenu leyi ezisuzeni fanele ukucabanga khona lokho yikubona ilizwe lingathuthuki ngoba ipolitics yenu imbi. Yikubona lokhetho maso luphelile abantu besala bengazwani ngoba ipolitics yenu imbi ipolitics yenu ngeyezithutha ipolitics yena so yokuhlakanipha Gunda Musakwa ipolitics embi engathuthukisa ilizwe engathuthukisa wena emzini wakho labantu bakho kuphela kufanele ukucabange khona lokho.
Kustudio 7 omuhle ngiyalibingelela njalo kini basakazi abahle mina engikhulumayo nginzela lapha enkayi lubaba othi yena uwinile njalo ezicobile izolo kungomvulo yena othi nguye onqobileyo kamba eqilibezela umntwana omncane ongangwe uchamisa yena uchamisa vele ewinile njalo uyakhuluma ukuthi mina lo ngokucina kuye ukubusa khathezi isikhathi sokuthi adle kokucina khathezi sikhangelele ukuthi vele yena ngalo umnyaka vele njobe sithi yena uthi yena ngokucina kutshengisa ukuthi yena vele usezisebenzele ukuthi ekhulisa imuli yakhe labazukulu bakhe phezu kwalokhu wasibulala labo baba bethu abomama bethu ngekukura hondi athi yena khathezi futhi njalo ewinile wayathatha lapho wine khona emathebeleni wathatha itholotho noti legwanda yakhe yale wini yamabhasi kobulawayo kazangathathi inkaye kazangathathi losithembiso wakhe umama wakhe lona onguye odlalayo khathele bakithi ngezani bakithi ngabe unkulunkulu uyangenela kulokho okukhona bakithi siyacela nkulunkulu ngenela kulusathane ongenileyo wafaka umnankwakhwa kodwa esikhona siyakwazi ukuthi umnankwakhwa ngawuqedi kafikisa iminyaka emibili ebusa lo baba lo ngoba isihlalo ozinike sona asihlaleki njalo silameva ngiyabonga engikhuluma yiminzelo lapha enkayi enguye lapha ezinyangeni
hawune sesiphomba ukukhuluma ngezelizwe le kusela into esingayenza urigili urigili umidla ngamandla kungela nto ozayenza ngaze ukuthi uyafaka imali ezimbabwe awunamali ozayifaka iyaphela nge-2 days uzamane kele nalukhulu lani nabantu bezanu labelokhu elisithi phambili ngezanu phambili ngezanu linjani alikuboni tukuminja khayelani ubanenkwabo bezazi phambili ngezanu abantu ababo bengekho ezimbabwe kunguwe wedwa ngani kuthiwa abawucabanga bangakucabanga indawo thina bulokhu zithi phambili ngezanu nganawukwanayo
le studio 7 linjani balalela wasakazi nje lonke hhayi isihle ngihlala phezu kodaba uyabona ukuthi into ye-3C leyi eyokuthi itshela abantu ukuthi izakhiphi izanu mase kumele ukuthi abantu beyivotele-ke ithi siyikhiphi izanu isehluleka futhi ukuyikhipha leyo zanu abantu beyivotele hayi i-3C kayitshela abantu iqinisa ukuthi yona vele le zanu basebenzisana ingathi ifuna ukukhipha izanu esihlalweni ngoba izanu vele asophathi ongayikhipha esihlalweni ngevoti lokho siyakwazi amasenior member ezapho ukuthi izanu vele ingena ngamakhulu ye ithatha vele isitulo ingena ngamakhulu izanu asophathi ongayikhipha ngevoti liya thina siyakwazi sila ngoba even i-rigging yona le ngo-1980 kwa-rigwa izapho siyakwazi nasila so i-rigging le ayisimangalisi nanje abantu yasemathebheleni ivele izanu umkhuba wayo lo mubi wokuriga amawanye amaphathi njalo sophathi engaphuma esihlalweni liya njengoba umuzi umnakangasithi ivision yakhe uziya kuthi ngo-2030 khonale hhayi madoda lapha ngisazohlubeka straight
last kulo mfazi owayethukwa ngopresident umnangagwa eLimpopo la ezobeletha namhlanje uRamaphosa udonsa amakhali esiyakhona leZimbabwe ibhayibhili latsho ukuthi izizwe ziyavukelana kade vele silindeni akuqala eSouth Africa kuyegcina eZimbabwe efolo sikhona le once kuphela abantu ngathi singaba le mthetho kakhulu sisahlupheka mchokotho
sanibonani vo ndebeleli linjani zihlobo linjani siyethuke kakhulu ngalolu daba lweZimbabwe lona kodwa ke sizathini ngoba vele umnankagwa akusimuntu ophumayo lapha so kufuze nje ukuthi abantu beyamukile khonokho kukhona khonokho abantu bebambane kuphela siluseni khonokho kukhona singaze sithi thina siyalwa sizalwa kodwa kula nto sizayenza izanu yizanu izafa izanu uzaphuma ngesikhathi sakhe sefuna
njani baba msakazi njani mthoko Studio 7 siyazi ukuthi akula nto ezolunga sokalokho sexotshiwe emasuni nankagwa siyazi ukuthi vele akula nto ezolunga akula nto ezalunga vele pha kwi-5 years lezi ukudlala nje ngesikhathi sethu sisiyavota but awula lutshintsho oluza kuba khona nanko vele wesisebeqalo yathe sokuthumba
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 siyacela balaleli lenze imilayezo yenu ibe mfitshane ngaphansi kwe-2 minutes siyabonga ukwezemelika owake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump uqhubeka esiba losekelo lanxa amalanga okuthoniswa kwamacala akhe ambalwa esefakiwe Kucwaningo olusandayo thulwa uTrump usekhokhela ngesilinganiso sokungamachumi adlula alichumi 52%. Omlandelayo kuluhlu lwamalunga ebandla lama Republicans afuna ukuncintisa isikhundla sokuba ngumongameli umnumzana Ron DeSantis yena ulusekelo oluyisilinganiso sokulichumi lasithoba minwembili 18%. Abanye abalandelayo bakusilinganiso esiphansi kwechumi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazi welemelika umnumzana Tim Moringai.
Hayi umcwaningo lo uphumileyo usithi uTrump nguye okhokhelayo abakhankasayo for i-election eka-2024 for the Republican Party akuzwisiseki ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi bakhangela izinto eziningi lapha eMelika mabe dinga umuntu ozabe nguye ozabusa ilizwe but kathesi sithi ngesilungu uTrump is defying all the statistics ezakudala about choosing a leader. Into engiyibonayo ngathiwa izamhlupha despite the fact yokuthi uphambili ngama points amaningi from his second person uDeSantis. And I think uku 57% uDeSantis uku 19% konapho.
Nxa sikhangela abanye abafuna ukuncintisa ikakhulu onguye omlandelayo umnumzana DeSantis siyabona ukubana laye ukhatshana kulo Trump kodwa uTrump ulamacala lawa wethesayo. Ubona njani udaba lolu? Ubona ngani kuza gcina na kubangela ukuthi uTrump engatholi usekelo ngenxa yamacala akhe?
I think into ekhangeleka is abantu abaningi abanjengabantu besilungu lapha babona ngathiwa uTrump wayekhangelela iAmerica ngokwayo ingancedisi amanye amazwe like okwenziwa ngamademocrat ukuthi ayahamba ayancedisa iUkraine lamanye amazwe abanike izimali and all this other stuff. So mbona abantu beAmerica imajority abelungu bafuna uTrump ukuthi aphenduke lo mbusazo wakhe oku empower abantu balapha abesilungu. Singakhangela ukuthi amacala akhe azamphambanisa ngapi. Mina mbona ngathiwa maso kuchaywa ama primaries next year ngabo March khonapho ikho sizabona khona iqiniso ngoba siyabona ukuthi ama pollings lawa aphumayo it's a variation of like 1,000 to 2,000 people. So sizabona ukuthi iAmerica yonke ivumelana labantu bona labo yini. Enye into esizayibona is ukuthi amacala akhe aseza ngene enkantoli. So kuyabe sokuhamba ngakuthiwa kuhamba njani khona ngale bazambopha yini bamfaka ejele yini and then sibona ukuthi kuzahamba njani. Another demographic ekumele siyikhangele is the independent. I-independent vote eAmerica hiyo edecidayo umuntu ongena eWhite House. So kathesi sibona ukuthi i-head to head between uTrump lo Biden is 1 percentage point 47-46. So kuyabe sokufana la last time ngo 2020 owadliwa khona by a few percentage points. Ama independent lama suburban women college educated. Yiko kuyabe sokule mehluko ngoba abafuni bona. And then I platform yama Republicans anti-abortion, anti-immigration njani njani. Sizabona ukuthi yabe sibanceda njani sokukhankaswa next year.
Lo ke ngumnumzana Tim Moringai olandela izombusazo welemelika wekhuluma ecingweni leStudio 7 esemangweni weOhio. Isikhathi kasavumi uba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-CCC lithi amakhansila lamalunga edale lephalamende akhethwayo kukhetho olusanda kwedlula awayi kukhalala ukuyagcotshwa emkhosini ozenziwa kusasa njengalokhu okwakuthiwo ngabanye. Izikolo ziyavulwa lamuhla elizweni lonke jikelele ngemva kokumiswa kancane ngomvulo kusenzelwa ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gandhi ngesithi abangezwanga indaba zethu lingenelisa ukuya ku www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye ngo 7:30 ntambama.